Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 28 Mabasa 2021 ngupracetus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona lapha ile time bomb eyenzakalayo la. Kama kulama window, sesilandi winter and bekuyizulu belisina, so abantu obviously benethelwa lizulu. It's right to shelter even though in face to it's trying to abantwane. But kodwa still abadala abafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala.
Izakhamizi zika White Peaks wobulawayo esigwejiwe flats. Lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo. Ukukhulala benhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho.
Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho wendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho-ke siyathola abantu bevotha behanjiswa-ke emergency court, bafika bancitshe i-bail khona ngale, bavalele okwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa i-bail, umuntu aza aplayele e-high court.
Imithethwandaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazivisisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelela namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale awephalamende elizweni lakhe okwakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lezempilakahle babika ukubana izolo i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu. Okukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane eZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1565. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa beligciwane leli selisehla. So kukhuphuka inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ele-vaccine. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 370,676. Abahlole batholakala beligciwane leli lokhu laqhamukayo eZimbabwe enyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,164, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,480 labagule basila kulomkhuhlane. Izakhamizi zika Ward 6 wobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza kuqula labameli benhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations elisekwethekeleleni kulolu dolobho indlela enzima eziphila ngayo zingatholi usizo kukhansili lakuhulumende. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ewobulawayo.
Malunga equla labameli benhlangothi ezithiyeniyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations ezigoqela i-World Food Program asekwethekeleni kobulawayo okwensuku ezintathu ezohlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi kuleli dolobho. Ngelanga lesibili lalolu hambo kulapho leli qula elenelise ukwethekelela ku-Ward 6 esidojiwe flats lapho elifice umumo ungamuhle. Unkosikazi Ntombi kayisenyathi isakhamuzi sesidojiwe flats uchasisa ngababhekane lakho.
Lapho kwakhathi singathi kunzima ngoba khekathi ngo-2001 kwaqalisa ukukhutshwa abantu lapha behanjiswa emganwini umelenium houses and then abanye basala bakhupha i-flat 1 layer 4 flat 2 the rest of flat 3 layer 4 flat 2 basala. So sasikhalele ukuthi bazabuya labo bekhutshwa kodwa kusayenzakalanga. And then ku-flat 1 khathesi bahlala ngama-two families per house and kule overcrowding. Flat 2 khathesi ukuthi bale problem yama gates from September last year abala ma gates so basebenzisa inkuni labo ukuthi umzima njani ukuthi iflat libheke ngenkuni into the phakathi ngoba lezi zinto ezinjengabo TB uflatrika nje bekhala lesimo samanzi ama pipes adabukile amashuwa adubukile lokhena so ungathi bangela ukuthi mawa ukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano le COVID iduju yesonke siyaphalala
umeya wedolobho lakobulawayo uthi bazwile inhlupho zabantu ngakho ke bazazama ukulungisa
well sizwile inkala ama complaints le zokukhala kwabantu siza kukhangela sikuhluzise sibone ukuthi kune singakwenza but njengoba sishilo ukuthi indawo leyo esidotshiwe indawo vele ngasalungelanga ukuthi ihlala abantu abantu babegijiwe khanje semganweni laseqatu park okuhluphayo ukuthi xa sikhipha abantu kufanana le simo eseburombo xa sikhipha abantu kuyabuya abanye abantu abatsha bazohlala so kutho ukuthi uhlupho lwankona sozoluphele ngaphandle kokuthi siyakhe ezinye izindlu lezi sizidilile
ukhansila kaward 6 kobulawayo umnumzana Tawanda Ruzive uthi isimo esisesidojiwe flat sibuhlungu
ubuhlungu and I'll tell you iproblem silayo is i-background silapha kathesi because economy yethu is not working well isidojiwe community iphakathi kwe-Belmont industrial hub right so the industry has completely collapsed okay wonke abahlali besidojiwe kwakumele basebenze lapha industrial government but okathesi akunamsebenzi
omela amalungelo oluntu esezimbabwe human rights association umnumzana Musa Moyo uthi okusesidojiwe yingozi enkulu njalo lelungelo labantu lokuhlala liyephulwa mgceke
yabona lapha le time bomb leyenzakala la kama kunamawindo sesilanda iwinter and bekuizulu belisina so abantu obviously benethelwa lizulu i-right to shelter even though infrenched to inslin to ebantwaneni but kodwa still abadala laba bafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondawo yokuhlala kumele lapha bebanike indawo enhle behlale kuhle lapha abantu baningi kakhulu uhulumende the local authority kumele bezame imizamo yonke ukuthi abantu laba behlaliswe kuhle lokhana okwesikhiwa kwe-british lokhana ukuthi kuthaba behlalise ama one room hhayi akukho good for human habitation izinto lezi
uminister of state kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze ukuba ngempela isilinganiso sabantu abahlala esidojiwe flat lesimo esikhona manje asisihle
akungavunyelwa ukuthi umkakho khayehlalaa wena ungomuzithuluthi ukuthi uvakashe uzobona umkakho kwakumele kube ngumkakho kuphela ozazuza ithuba kuvakatshele ekhaya ungaphambanisa umoyela wawekha umthetho omkhulu kakhulu kungakho ngemva kukazibuze kwanwebeka abantu babuya namakhosikazi labantwana babo hence ipopulation ekikhulunywa ngubabumeya ubabukhansila esithini kwakumele bebe less than 200 but currently
omele i-United Nations kuleli unkosikazi Maria Ribeiro uchaze ukuba bakobulawayo ukuzohlola inhlelo eziqhutshwa kuleli dolobho njalo bakhathazekile kakhulu ngabasakhulayo kanye lesimo sabahlali besidojiwe flats isidojiwe yakhwa ngomnyaka ka-1951 ilungele ukuhlala izisebenzi ezingama-200 ezingelamuli kodwa khathesi kuhlala abantu abadlula 400 amandla kagetsi kuhlanganisa impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo sekukudala izindlu phose zonke azisela amafasiteli njalo leminyango eminingi ifile kodwa abantu bahlala kunjalo abanye abantwana abahlala kule indawo babikwa bengenelisi khona ukuya esikolo ngoba bengela ncwadi zokuzalwa okuluhlupho oluqalisela ebazalini labo abangelazo lezo ncwadi zama-birth certificate ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba wa ngaphezulu owe High Court ulahlele khatshana icala elethweswa intatheli zindaba uHopo Chumono elokusabalalisa amanga. Umahluli uJester Jarewa uthe idali likamanje elahlulela lolu daba lapho sisa ngoba umthetho osetshenzisiweyo awusekho la kusesekelo sombuso welizwe owe Criminal Law Codification and Reform Act. Uchumono ubesetheswa icala lokusabalalisa amanga ngakulobe enkundleni yekuxhumana ye-Twitter ukubana kule pholisa ebelitshayela bulala usane lusemhlana kanina. Uchumono uvalelwe kwamalanga amashumi amabili encitshwa ithuba lokuhlawula isibambiso sepeya. Kolunye udaba olusemthethwandaba umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo we-MTC Alliance u-Obey Sithole obotshwe ngomvulo esetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu i-criminal nuisance umiswe phambi kwedale lamhlanje. Kuthi ilunga lebandla le-PDP Mnumzana Benjamin Ruganda layo besemthethwandaba namhla ngodaba lokuxotshisa edale lephalamende amalunga we-MTC Alliance aye ku-PDP agoqela uMnumzana Dindai Biti labanye. Umthethwandaba ubeke eceleni isinqumo esasithethwe esokuxotshisa amalunga la ephalamende ngoba uRuganda ibikwa wayengasuye nobhala jikelele walelo bandla. Kodwa yena usephenduke edale esithi kulobufakazi bokuthi nguye unobhala we-PDP oqotho. UChris Gandhi uxoxelo lwela ilungelo likazulu uMnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingani baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MTC Alliance. Umthetho usebenziswa kuhlukuluza ke abe-civic society kumbe ke abentatheli zindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho wendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke e-magistrate court bafika bancitshwa i-bail khona ngale bavalelwe kwamaviki kwezinyanga ezithile bencitshwa i-bail. Umuntu aza apply-ele e-high court lapho azaphiwa khona i-bail. Angaphiwa-ke i-bail indaba yangikhona iyadonsa isikhathi umuntu lokho esiyaripota emapholiseni ehambe imthethwandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa. Kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo uhlukuluziwe kakhulu kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa ke engelakukhululeka. Yikho ke yindlela ke iZANU-PF ke eyenza ngayo ke uhlukuluze ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto ke eyenzakalayo sesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa ke kodwa ekugcineni ke utholakale ke engelacala. Abaye bekwenza baye besazi ukuthi lowo muntu kalacala kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi ke abantu besabe ukuphikisana lohulumende, abantu besabe ukukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe ukukhuluma iqiniso, abantu besabe ukulimela njalo iqiniso. Yindlela ke iZANU-PF ke esingathi thini sisebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu i-Magistrate Court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukenele yakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona laba abathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengelacala kuyinto eyenzakalayo ke kwele Zimbabwe naleyo ukubotshwa kwabantu bengelacala bavalele bahlukuluze kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu ngeyokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende lanxa bebona izinto zonakala uhulumende ke lamalunga eZANU-PF belokutshontsha okuthile umnotho welizwe, belokubulala umnotho welizwe. Abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale engelacala kodwa ke sefana lomuntu opikileyo phela ejele ngoba ngawuhlalele inyanga ezintathu, inyanga eziyisithupha uhlalele umnyaka wonke 2 years lokho kuthisha emthethwandaba. Uvele ufana nalo muntu ke osetshe wapika ke ngoba ke isikhathi sona lesi yabuhlukumezekile kakhulu. Yikho ke abantu beZimbabwe ke siphansi ke kohulumende olocuku ukuthi ke siyabotshwa. Abantu bahlala isikhathi eside kakhulu beku-remand, bahlala isikhathi eside kakhulu bethisha emthethwandaba kodwa bengelacala. Ekugcineni ke sokufana lokuthi ke ngabantu asebepikile ngoba babe behlukuluzekile bathatha isikhathi esideke bechisha emthethwandaba kumbe bevalelwe ku-remand.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngolela ilungelo likazulu njalo iphatheke kwezombusazwe limuze exoxa lapho ecingweni lo Chris Gandhi we-Studio 7 ekobulawayo. uMongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelele ukukhuluma lamalunga amadala omabili aweparlamenti yakhe athi ele House of Representatives lele Senate ngokuphathelane lokwenzakala emelika lasemhlabeni jikelele ongowakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokhu ngokuqala ukuba uBiden ekhulume edale leCongress selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka kulandela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho ngwaye umongameli uMnumzana Donald Trump labalandeli bakhe abangena edale leli ngenkani kubalwa ama-electoral votes. Amapolisa, amasotsha labanye abakhangelane ngezomvikela bagcwele phandle laphakathi edale leli besenzela ukuvimba abalapho ukuzama ukwenza udlakela namhla kusihlwa. UNkosazana Jean Psaki, isikhulumeli sikamongameli, uthi uBiden ukhangelelwe ukukhuluma ngokuzimisela kwelizwe leMelika ekulondolezeni ukuthula lokunye emhlabeni onke jikelele akwenzela abantu elizweni leli njalo lokuthi kumele abantu balwisane njani lomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi kuningi okuzakhulunywa nguBiden.
I-address le ifika esikhathini esenza i-milestone yakhe yamalanga angu-100 esehofisini. Uzathinta indaba ye-COVID-19 ama-achievements aseyenzile. Siyazi ukuthi kuthe kuphuma uTrump i-COVID-19 bekungala strategy bekungala nto eyenzakalayo ekhanyayo, kodwa siyazi ukuthi namhlanje more than half of ama-Americans asehlatshiwe injection.
Untini uthi uBiden ufisa ukuthi abantwana bafunde kungela nhlawulo emakolejini njalo nabosomabhizinisi abalamakampani amakhulu bakhokhe imali ephezulu yomthelo we-tax.
Okunyaza kuthinta indaba yenotho ikakhulu i-stimulus package wayipha abantu enyangeni ezidlulileyo uzabamba njalo ukuqakatheka kokuthi elemelika selibuyele kuma-family of nations. Ama-treaties amaningi uTrump wayesekhiphe khona elemelika uBiden usebuyele lapho. Okunyazwa kuthinta uzathinta afuna ukwenza emalangeni mhlawumbe angu-100 abuyayo kumbe angu-200 abuyayo. Lokhu kuzayincluda i-American Families Plan afuna uyifaka eyimali engange-$1.1 trillion. Iplani leyi ethiwa i-American Families Plan idinga ukuthi incedise ama-families ngezimali zokugcinwa kwabantwana okuthiwa i-child care. Njalo uzozama ukuthi ama-community colleges, ama-two-year colleges abe free. Njalo uzozama ukuthi amakhampani wonke ephe izisebenzi lokho okuthiwa i-family paid family leave.
UMnumzana Danny Moyo olandela ezombangazwe kwelemelika kulombono ofanayo. UMoyo ugcizelela esithi
kule bill efakwayo okuthiwa yi-Floyd, i-George Floyd bill, I think uzokhuluma ngayo azame ukuthi aphushe ama-members awe-parliament awe-congress ukuthi bavote ibhili le iphumelele. Ngikhangelele futhi njalo ukuthi uzokhuluma nge-infrastructure development ngoba ufake i-proposal ye-$2 trillion ukuthi kwenziwe i-infrastructure. Siyazi ukuthi ama-Republicans amanye azama ukuphikisana nayo indaba yakhona le besithi iyadura kakhulu, imali yakhona izovela ngaphi.
Kukhangelelwe ukuba uSenator Tim Scott okubandla lama-Republicans uza kwethula umbiko oqakathekileyo webandla leli ekhuluma ngokuvezwe nguBiden kudala le-Congress. USkotti ulapho ukukhuluma ngodaba lomthelo we-tax ukubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elisanda kutholakala linamacala ambalwa lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ele India lilokhe lisehluleka ukuchisa izidumbu zabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19 okulisiko labo lokubeka abashonileyo ngesikhathi inani lababhubha ngenxa yalo mkhuhlane lilokhe likhuphuka njalo uhulumende walelo lizwe esithi kufa abantu abedlula ikhulu 115 ngehola elilodwa. Abantu batshengisele edolobheni le-North Carolina izolo kwelemelika ngesikhathi yamapholisa idingisisa ngokubhubha kukamnumzana Andrew Brown Jr. onsundu owafela ezandleni zamapholisa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sizincome umongameli Cyril Ramaphosa ngokuvuma ukumiswa phambi kwekomishini ecubungula ngezenkohlakalo. Ebuziswa ngenkohlakalo ebikwa yenziwa iziphathamandla zebandla lakhe lezikahulumende. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ikomishini le esile minyaka emibili ihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo, ukuntshontshwa kwemali kahulumende, ukuphana imisebenzi yenhlelo zikahulumende ngenhloso yenkohlakalo nokuchaphazwa kwemali yamankampani kahulumende, ibize umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi azochaza ukuthi ibandla lakhe le-ANC leziphathamandla zikahulumende wakhe bathinteka kangakanani kule inkohlakalo. Njengoba iningi labantu abathintekayo kunkohlakalo ehlolisiswa ile komishini kungamalungu ebandla elibusayo asebenza kuhulumende, amagqwetha ekomishini abefuna ukuba kwazi ukuthi bangena njani kuhulumende labo bantu njengoba bafakwa yiyo i-ANC ikuhulumende.
The ANC has over the course of several years.
Siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo kumalunga ethu la kuhulumende.
Within its own ranks and in other parts of society.
Ikomishini ibifuna ukwazi ukuthi yonke inkohlakalo yenzakala njani nokuthi yena njengenkokheli yaleli bandla elilamalunga enza lenkohlakalo uthatha amanyathelo bani ngalokho. Leli nyathelo likaRamaphosa lokuzehlisa alandele umthetho njalo avume ukuyaphendula imibuzo yale komishini selijayelwe ihlombe izalwane zeZimbabwe sithi yikho kanye okufanele kwenziwe zinkokheli zikahulumende eZimbabwe. Isikhulume senkosi kwamthokazi ubulelani lobhemula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi okwenziwe nguRamaphosa isifundo esihle kakhulu okumele silandelwe inkokheli yeZimbabwe.
Kuhle lokhu ukuthi abakhokheli bazi ukuthi kulomthetho kumele uhlonishwe kuwo wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi isikhundla sakhe isiphi. So siyabonga lokho esikubona kusenzeka eSouth Africa ukuthi lo president impela uyabizwa izondo commission ukuthi aze kuzo imibuzo ukuthi kanti iANC ibisenze njani ilezi zinto ezisonakala ibikhangele ngapi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto okufanele ifundwe ngezinye inkokheli ukuthi layo kumele ilandele umthetho.
Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kithi isifundo esingasifunda eZimbabwe ukuthi lakhona asikophele lokuthi hayi uma ngabe usolakala unguminista ungukhansila kumbe ngubani ezilo umholi wa any institution eZimbabwe, lakhona uma kuthiwa kulezi nsolo ukuthi hayi vela inkantolo ungasuke usuvimba izinkantolo usucapture izinkantolo ukuthi hayi yonke into eyenzakala phana kumele ukuthi kulalelwe ilizwi lakho. So le nto mpela ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu futhi singabona iZimbabwe iqhubeka ngempumelelo esiya phambili ngoba kuyabe ngekho undlovu kayiphikiswa.
Umnumzana Jonathan Mbezi uthi lokhu kuyayifundisa iZimbabwe ukuthi nxa inkokheli zisetheswa amacala kufanele ziphe impendulo obala ilizwe lonke libukele lizizwela njalo zemukele ukubuzwa imibuzo ejulileyo hathi eyokumbambatha.
Kuyabonisa for sure ukuthi upresident akekho phezu komthetho noma any minister, but amazwe izweni elifana seZimbabwe kunabanye abantu angani baphezu komthetho ukuthi vele noma inquiry yakhona ingaba khona kuyabe kungenalutho oluvelayo kuyo. Lokhu kubonisa mpela ukuthi the president can be taken to inquiry.
Kukhangelwe lokuthi umongameli Ramaphosa abuyele kule komishini kusasa bese kusithi ngenyanga ezayo aphinde abuyele njalo esesiyaphendula imibuzo ngensolo zenkohlakalo ezetheswa iziphathamandla zikahulumende. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
abasafundela ukuba ngababalisi asebekusibanga sokuba sendimeni yokufundisa abaku-teaching practice sebencome uhulumende ngenyathela alithetheyo lokuqhubeka ebapha imali yokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 yamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu US$75 kodwa lokhu bekhonana ngeholo labo eliphansi kakhulu elengezelelwe kancane lisuka kumadola eZimbabwe aphezu kwekhulu RTGS $157 lisiya kumadola azinkulungwane eziphezu kwezishiyagalolunye RTGS $9,049. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko encwadini elotshelezisebenzi zikahulumende ngabogatsha lubona ngokubhadalwa kwendleko zikahulumende. Abasafundela umsebenzi laba bebeholisa imali elingana ledola elilodwa leMelika lengxenye $0.57 kunyanga ezisanda wedlula, okuyinto ebeyisolwa ngabaningi besithi kufana lokusebenza kungelambhadalo. Bathi njalo loba nje sebehola inkulungwane ezedlula kancane ezithoba munyemunye 9,049 RTGS ingcono kodwa lokhu iphansi kwaleyo ababehola ngomnyaka ka-2017 kusabusa omunye owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe yamadola alikhulu lengxenye $150. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union PTUZ kumbiko ewukhiphe enkundleni ukuxhumana ebulenjini eTwitter ithi imali izanceda ababalisi besifazana ukuthenga imfanelo zabo ezinjengesanitary wear, okufakazwa ngunobhala wale nhlanganiso uMnumzana Takawafira Jowu.
Our greatest challenge with the government is that we have seen such
uhlupho ngohulumende ukuthi sesike saba lesikhathi lapho uhulumende athi wanika abantu imali. Sizawukholwa lokhu nxa uhulumende esefake imali le kubabalisi labo.
Kubeke sithi ababalisi bona bavele bafuna ukuholiswa ngedola leMelika.
This recent increase is now reality.
Nxa sokuphezwe imali siyathaba njalo sithemba ukuba kuzanceda izifundi. Sithemba bazayihola limali ngamadola aweyamelisi.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi unkosikazi Nobuhle Mlambo.
Dollars lay allowance, COVID allowance enikwa ababalisi lamasivu 70. Ngibona ngani i-government iphonga ucatsha ngomunwe nje ngokuthi ithi singezelele si-extendile i-$75 allowance ngoba in actual fact aso $75 yi-6,000 bond. Njalo futhi engena i-RTGS. So ngibona ngani kumele ukuthi vele ngabe kabayi-extendanga ngabe bayayikhipha ukwenzela ukuthi banike i-government inike isebenzayo imali. So bacasha behind i-$75 le ukuthi ingezele i-6,000 kube ngani kumbe bayahola.
Ababalisi abaningi bathi lanxa belincuma inyathelo elithethwe nguhulumende okwamanje kodwa isilinganiso sokwengeza leli holo sincane kakhulu njalo uthethe isikhathi eside ukuthi alengezelele. Bathi njalo uhulumende kumele azame ukungezelela iholo labo libe ngcono ukuze babe ledlabuzane lokufundisa abantwana ezikolo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ufisa ukuba izisebenzi kahulumende ziphiwe iholo elesithunzi kodwa kusuke kube lengxaki ngoba idola leMelika elifunwa ngababalisi lingatholakali. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iziphathamizo zikawadi 6 wobulawayo esidotshiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo kuqula labenhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho. Imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazwisisekiyo. Umongameli Joseph Biden weleMelika lamhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala wephalamende elizweni lakhe owawuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo Catfedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.